Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ntande ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiringo kusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 9. Mhlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Hove yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kukaHove.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament
ingakho vethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Mhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Mhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangenamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudebate, then bese kusiwa khona ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe kunomination court eyahlala mhlaka 21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engashuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe constitutional court ibisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu abanqabekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayenale bazayithatha ngaphi yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngaphi
umthethwandaba we-concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka-16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungekedluli phansi kwalesi sinqumo ese-SI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika 1,000 US dollars abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola emelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezanu PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watsho nayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe nake nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzele kuphela ukuthi ingxenye abantu abesigabeni seMSHpinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona idinje umuntu oqondileyo. Undabaningi kumele sinanzelele ukuthi waba umpresident wezanu ubona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele uhulumende weZimbabwe lalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izanu kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe. Okugcizelwe ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibile yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi. abazali bakhe kungumnumzana James Thole owesipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi wangena kwezombusazwe engumphathisikhwama webandla le-National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwelemelika ukuthe ngesikhathi ibandla le-ZANU-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele iThuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebambisana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni eMucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo ukuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa lelemelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri vengwa nenyika dzokuze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura pomukira hurumende voisa zvimhasikata zvavo vomuya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nedzara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Eleni Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU-PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza uthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU-PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu weZANU-PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhelwa yibo bona laba ababusayo abakuZANU-PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yiba abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade, ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds iba bayi-in-charge and izimali eziphumayo elizweni zona lezi ibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngapi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomo welizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-TCCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Elishiri Edenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi kukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awe-FBI ukumhlukuluza, njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, hey, kube ngabe vele bayasincedisa oroma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube liphoti vele mabavuleti vele egangeni sikwazi ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufana. Singe nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini. Kanti iwisa ama-brake pads iyabe ingasela ama-brake. Sifisa ukulungisela umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right. Ngoba le imota le nxa ungahamba ngayo even 1 month iyabe isi-complain into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umchayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Amgwaqo usebenzi vele ungamana sile kususa ungabe lomgwaqo bese sikhambele eganyeni lafana musa.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijayele kuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni ezinjengaboma ekuhambeni kwakuphana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa lokuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kunzima lesi njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulele insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowo kusukela kubo 2002 vele nathi akubona suRoma. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila. Lapha siyagubakala sibe.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi, umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
senzamile ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abe sele uthi contract wonombono ukuthi kusayi angazi ukuthi okwehlula ukuthi leqedi 60 kilometers anayikuyini
yazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi asiba zimzamo nami njengominister of state nzama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sibone ukuthi kuyakwenza ukuthi ugrade la ngoba ukuthi sithi simele lithara ithara iyathatha 2 or 3 ezikuyafika ekhaya but ngathezi ukuze khona bana nxakuzala ukufakwa kwabana kubadala labana kuzakufakwa ithara but umkhaya rot egrade yokoze ukuthi kukwazi ukuhambe
imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona umqondisi hlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo, emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamachumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo weBeit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi omunye njalo abathembise ukulungisa ngwekaroyi equma eBinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lwesiNdebele kuStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Kuwoza Friday kuliviki silomculi wengoma ze Afropop uPatrick Joel. Welcome Manyavi Mpofu. Yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Amandla. Abathi inkonzo ngomnyamo sidayo zaletshe famaza shisayo. Bathi konja ngunyamo sindayo zaletshe famaza shisayo ashisayo bathi konja ngunyamo sindayo zaletshe
siyawamukela. Welcome Manyavi Mpofu kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubhila uzalwe eGwanda esijawundeni kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagujini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna unkalakatha. Ubhila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyon eCountry Park ecula umculo obizwa ukuthi Afropop.
Ngikholuluma ngoyela lesiko ngisho lezinto uqobo zishila umuzi wakho singela amathambo yezifeni zathumbuya ngolulu. Umama yathi provider uthi mzamo yakho yonke iphelele moyeni kwakungegolulu imsebenzi fulivale abangane babangabantu bobuza bafuna ukubona
ezocula oqala semncane ubhila ulokhu ibambelele kuwo umculo.
Nine bengishaya kakhulu ama solo performances e-bathroom endlini bebekwazi ukuthi ubhila ngangena e-bathroom kaphumi ngoba uyashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes. Kusho ukuthi umculo wami ngase ngiwususa-ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula waba mkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo laba abazayo bencindezela nje i-albhamu labo kungekudala.
Leni moye kipi mpumelelo zetu kaifani Lenele sazo hamba zifuji
Jamu mtu wa watu laka kuli ngo mazokoro Wambu na ufanele kuta azame mnyo mtulo we Afropop Po wase benzalo bani pila
Ngasanga na long forward to meet him this band Ufo Jozo 16 He's also a music producer and an artist Wati isitengi subano ngabulani Senzi beat and we did a song called Maulala And we did ulala ngotolo Lolindela ya kimpumelo lo signs I EP That had three songs So ngathi nje ngama features as how I started music professionally namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi liyaphuma
yekela 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 yekela
Jola na vante zabangeluba le abatanda Lizo fosele kukuba shate na voli nga batandi
Umtulo kapila uya tulakala ku YouTube, Facebook, Instagram Na manya makazi ya social media Kunye na kuma digital platforms Tenga pela Kusasa wake ukipa ijalate lake Any child chisayo Eliti pepandava
Pepandava lea puma 10 June is the colors Kale kube mnandi Ngiti mina
Bye Bye Manguka ntanda sa Uzungige sa mehlo moya Hati kumuke tukekute Tususele sita
Ika mangu pila Ipepa ndaba 10 June Lea puma askale Ntemba lizal tanda Ntemba lizal enjoya Li alpa melkuma la bandu Kiabonga kakuru
Upatriarch Joel, welcome nyami mpofu. Uya pangela uzuli zate la Kelly Child Chisayo. Uye pela upila yvesila yushero oza. Oza Friday. Pela sone mna nigiri longe. Ika mna mweze Jesus man.
Yegela, 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 nukundu kundu tanju kutu tanju malunde kubalu. Yegela, 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 yegela. Shatela wega tu shatela basali bako Ulele na wego tango mkabangu seute Ushate nkiombe semponeni wako Inga furu muzwa nisholo ni kamalako Magufinye lelu mwuti ketile ketile shatile shatile nge usulu Uzu italeli katazo Uzu mungo pele ntolo we Wante misa utando lunga Romeo lo Julie Kato salanga Watu nufani la shani Manje sumlasha lika lukwali nukukala Yegela,
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 yegela
Nile temba lokubali ukholisile umculo kaJoel welcome amanyasi inkompofu ngidlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphephandaba Linga kohlake ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo olwe live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 la ku 15460 kHz ku short wave. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ku President Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.